Kati sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Tshananjani mtwanga zomuhle olamukela ku Studio 7 ngolesine mhlaka 22 kuNcwabakazi 2019 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
U-organizer Chipaya ubotshelwe mayelana ke lohlelo lokuthintela olukhona olwamisayo ngamapolisa mhlaka 16 lapho ke abathi bambize bafuna ukumbuza ke ukubana okwenzakalayo eHarare abantu okufanele betshengisele but kodwa bona amapolisa bengasakuvumelanga.
Umqoqi wenhlelo ze-MDC umnumzana Amos Chibaya ubotshiwe namuhla esetheswa icala lokwehluleka ukumisa ukutshengisela okwakuqoqwele ibandla lakhe eHarare ngeviki edluleyo.
Thina besesifuna sicabangele ukuthi iZimbabwe isisukile kuleso sibanga sokuthiwa abantu bayathunjwa nokuhlukuluzwa. Kodwa usizwa ugonyethi ekhuluma ukuthi bamchaye bamkhipha impahla kade ezigqokile bamnathisa amanzi esambuzini.
Abenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu baveza ukuthukuthela phezu kokuthunjwa kwabantu abagoqela uMahlekisa uMartha Kureya yena owaziwa ngegama lokuthi Gonyethi. Kwenziwa umbuthano wokukhumbula ukuthunjwa kwabantu kwele Angola ngamaPutukezi ezama ukubaletha eMelika ukuzobathengisa njengezigqili. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umqoqi wenhlelo ze-MDC umnumzana Amos Chibaya ubotshiwe namuhla esetheswa icala lokwehluleka ukumisa ukutshengisela okwakuqoqwele ibandla lakhe eHarare ngeviki edluleyo. Kodwa i-MDC ithi lokhu kuyayimangalisa ngoba ukutshengisela kwayo lokhu akusabanga khona ngemva kokwalelwa kwayo ngamapholisa. Sekhuluma nje uChibaya uloke semapholiseni legqwetha lakhe eHarare. Sixoxele siphathamandla seMDC umnumzana Gift Siziva.
U-organizer Chibaya ubotshelwe mayelana ke lohlelo lokutshintshela olukhona olwamisayo ngamapholisa mhlaka 16 lapho ke abathi bambize bafuna ukumbuza ke ukubana okwenzakalayo eHarare abantu okufanele betshengisele but kodwa bona amapolisa bengasakuvumelanga. So njengoba kunguye owayibhale incwadi eyekuaplaya ukubana njengebandla le-Movement for Democratic bezitshengisela mhlaka 16 eHarare.
Kodwa angithi bakuvimba ukutshengisela lokho.
Ye, lo ukutshengisa lokhu wakuvimba okuwenza khona kube luhlupho okungazwisiseki njalo kubana ke wena nxa bemnxusa besithi bafuna ukuthi ebotshwe mayelana nokuthi wayefuna ukuthi utshengisile bona bathi abalabantu amapolisa angabuya ukuzolinda kuhamba labatshengiselayo abala manpower kodwa bona babekwanisa ukuthi abantu bonke ababengena etown bebafi. Yiko abakuthi uChibaya kwebe kuyiqala lakhe.
NguChibaya yedwa obotshiweyo abekho abanye.
Hayi abanye ababotshiweyo aba ke ababotshwe kudala uFred Mkhono labo Prims Mkhwanazi. Kuyinto okwenzakalayo ukuthi abaningi ke ababotshwa sebevakatshele ezindlini ebusuku bebanjwa.
Umnumzana Gift Siziva ngunobhala jikelele wabasakhulayo ku-MDC sixoxela eseHarare.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Abenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu sebeveze ukukhathazeka phezu kokuqansa kwenani labaqhubeka bethunjwa lokutshaywa ngabantu abahlomileyo, ikakhulu labo abaphatheke kwezombusazwe kanye lakunhlanganiso ezisebenzisana lozulu. Phezu kwabasekeli be-MDC abaphifika phose ichomi asebethunjwe bahlukuluzwa kakubi izolo kuthunjwe uMahlekisa uMother Kureya, yena odume ngegama lokuthi Gonyeti, kubika uMavis Gama.
Abomanyano wenhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu o-Human Rights NGO Forum basanda wethula umbiko wokusola lesi siga esesibhahile sokuthunjwa wabantu mahlayana ngabacatshangelwa ukuba ngabezomvikela. Umgcini sihlalo walumanyano unkosazana Justina Mkoko ongomunye owake wathunjwa wanyamalala wensuku ezingamathumi amabili lanye uveze ukukhathazeka ngokwehlele uGonyeti.
Okubuhlungu kakhulu yikuthi kuyona linyanga kuNtulikazi, yikho lapho esifanele sikhumbule khona sikhangele indubo ezibhekane labantu abathunjwayo. Thina bese sifuna ukuthi sicabangele ukuthi iZimbabwe isisukile kuleso sibanga sokuthiwa abantu bayathunjwa nokuhlukuluzwa. Kodwa usizwa uGonyeti ekhuluma ukuthi bamtshaye bamkhipha impahla kade ezigqokile, bamnathisa amanzi esambuzini.
Okudanisayo uMkhokho uthi kwenzakala ngalinyanga kaNcobakazi abayikhetha ukukhankasela uqedwa kokuthunjwa kwabantu.
Mina ngiyibona abe Bus Stop TV njengabantu abalo abalomsebenzi omkhulu kakhulu. Siyakwazi ukuthi abantu beZimbabwe khathesi bathwele nzima, uyaswela amafutha emota, uhambe ngkhaya akula magetsi, imali yakho na vela itholakali, ama BP abantu akhwela. Sasithi singakhangela ababe bekuqoqile abe Bus Stop TV sithole ukubobotheka kancane okwenza ukuthi ingxenye ungahamba uyolala kungconywana. So angizwisisi mina ukuthi kathi kwenzelweni njalo ngobani abakwenzileyo.
Kodwa uthi bazaqhubeka ngemisebenzi yabo yokukhankasela uqedwa kwendaba eziphathelene lokuthunjwa lokuhlukunyezwa kwabantu elizweni.
Ngizwe izolo umongameli ubekhuluma ngokuthi kufanele kube lokulandelwa kumthetho kuhambelana lesekelo sombuso, njalo kuthiwa inhlanganiso ezizimelele zilandele ezibunjelwe khona. Thina silandela esakubunjelwayo ukuthi sibone ukuthi nxa kuloku ephulwa kwelungelo loluntu siyabe sikhona sitshengisa ukuthi lapha kube lokwephulwa kwelungelo loluntu. Ukuthunjwa kwabantu yikwephula ilungelo loluntu.
Okugcizelelwe langumqondisi wenhlanganiso yamalungelo oluntu eye hashtag this constitution unkosazana Abigail Mupambi.
Elukusuthiseka nje ngayona le ndaba yokuthi sikhombe umuntu omunye athi awungabona kunje izanu PF, omunye athi MDC, abanye bathi CIO. Kanti vele lokho kuyizinto inyamazana bani, kwenzakalani? Kanti vele lona iqiniso lithini ngendaba ezinje?
Esinye isakhamuzi eHarare uCollins Ncube uthi wethuswe kakhulu yilesi sehlakalo.
Ukuthunjwa kwabantu esikubonayo kulezi nsuku kuyesabisa kakhulu, ikakhulu nxa sibona ama-journalist ama-comedian la esethunjwa indaba zokuthi bakhuluma izinto ezifeswa ngabantu eZimbabwe. Kuyamangalisa kakhulu and bonke abantu abasebethunjiwe kobulawayo eHarare, Gweru, eMaswing, kobomarondela konke kutshe ngabantu abaziwa maybe ngokuhulumende lakhona. Abantu bonke abathunjiwe bona labo injongo yokuthi bathulise umsizi, bathuliswe bangakhulumi, to silence them nje.
Isikhulumeli samapholisa u-assistant commissioner Paul Nyathi uveze ukuba eseye wayamangala emapholiseni uGonyeti phezu kokumehleleyo yena labembuli yakhe. Umsekeli kamphathi ntambo ogatsha lwezokwethulwa kwemibiko umnumzana Energy Mtodi wethule umbiko enkundleni yokuxhumana eyebulenjini eyeTwitter ekloloda ngalokho okwehlele uGonyeti. Imizamo yokuthinta iziphathamandla zikahulumende yehlule lanxa abanye abanjengomtodi sebezwakele bekhuluma ezinkundleni zebulenjini. Abe-MDC ekhokelwa nguMnumzana Nelson Chamisa baveze ukuba sekuthunjwe kwahlukunyezwa abantu abedlula ikhulu lengxenye 162 phakathi kukamhlaka 16 kusiyafika umhlaka 21 kuyona le inyanga kaNcwabakazi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Ibandla le-MDC lithi lizakwazisa abalandeli balo ngenyathelo elizalithatha kulandela ukuvinjwa kwenhlelo zalo zokutshengisela emadolobheni abalisa eHarare kobulawayo eGweru laseMaswingo kumalanga edluleyo. Ibandla leli belifuna ukutshengisela njalo eMtare namuhla kodwa lavinjwa njengenhlala yenza. Amapolisa achone enyakazela kuleli dolobho. Isikhulumeli sikaMnumzana Nelson Chamisa, uDokotela Nkululeko Sipanda, uchasisele osithandekile emhlanga weStudio 7 okunengi ngalolu daba.
Kuqakathekileyo ukuthi ibandla le-MDC belifuna ukuthi uzilokazi weZimbabwe labantu bonke umhlaba wonke jikelele bakunanzelela ukuthi uhulumende kamnanga kwalo wayethiwe ngabantu mhlawumbe uza kuba ngcono njalo uzaqondisa izinto ezaziphanyanisiwe nguhulumende kamnumzana uMgabe. Uyafana kumbe singathi usebenza ngendlela embi ukwedlule kaMgabe. Nxa lokhu sokubonakele ibandla lobukhokheli balo selizathatha isikhathi ukuthi limeme ukuthi kuzosetshenzwa kanjani nxa iza njengoba izanisala ukuthi kusetshenzwe ngendlela eyenza ukuthi amalungelo omuntu wonke elizweni alandele njalo ahlonitshwe.
Kuzaba lokunye yini ukutshengisela kwelizwe lonke ukumbe sokwehlule sokwehlule?
UPresident uChamisa wanda ukuthi athi yena ilungelo lomuntu weZimbabwe kalisoze lithengiswe kumbe lithathwe yibudlova obenziwa nguhulumende. Ikudlala ngesikhathi lokho abakwenzayo nxa becabanga ukuthi ukukhululeka kwabantu kweZimbabwe ukuzehlula ngendaba yokuthi bethusela abantu njalo basebenzisa umthetho ngendlela engayisiwo. Emalangeni amalutshwana alandelayo uPresident uzabe hlangana lakukhokheli wakhe sebemema ukuthi sizaqhubeka kanjani. Kodwa okusalayo kusegcekeni ukuthi uhulumende weZANU akakaphumeleli njalo asezaphumelele ekwenzeni lokho akwenzayo ngoba amandla asebantwini kakho kuzikhali kumbe kumasotsha.
Ngezinye indlela uMnumzana Chamisa uzanika esinye isiqondiso esehlukileyo kulalokho kutshengisela njalo
nini isiqondiso? Uzonika isiqondiso kungansuku zatshwala njalo isiqondiso leso sizosebenza ngendlela yokuthi phela uPresident Chamisa uthatha izinto ngesibanga uthi hayi khathesi silapha sesuka lapha siyela. Khumbula size sitshontshele ukhetho saqala saya e-constitutional court loba sasisazi ukuthi i-constitutional court vele ngekamnumzana uMnangagwa kodwa khonokho kwenzela ukuthi izinto zonke zingene ezikhaleni zazo singakuthi i-puzzle yangkhona iphumelele.
Abantu babonakele betshaywa ngamapholisa, ibona ingani abantu bazasukuma njalo bayizitaladini?
UZulu weZimbabwe uyakuthanda ukuthi abe lempumelelo njalo uyakuthanda ukuthi kube lokulungiswa kwendube eziselizweni. Ngalokho siyazi ukuthi uZulu weZimbabwe uzaphatheka kakhulu ngokusebenzela ukukhulula ilizwe leZimbabwe.
UMnumzana Nkululeko Sipanda isikhulumeli somkhokheli we-MDC uMnumzana Nelson Chamisa. Amazwe akumanyano weSadaki sekhuthazwe ukuthi enze njengele South Africa lawo aphume kusivumelwano esesula ukusetshenziswa komthethwandaba weSadaki Tribunal nguZulu Makhaza. Kubika uBenedict Nhlapo.
Inyathelo likamongameli Cyril Ramaphosa lokukhipha iSouth Africa kulesi sivumelwano selijayelwe izandla ngabaningi emazweni asezansi yezwekazi leAfrika. Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Sidumo Nyandeni Sikhosana uthi bayakuncoma okwenziwe iSouth Africa ngoba ababusi beZimbabwe batshotshozela ukuvalwa kwenkundla yeSADC Tribunal ngoba besazi ukuthi lisango elivulekele abeZimbabwe abancindezelweyo.
Kufanele kube khona okwenzekayo. Uma ngabe umbuso okhona ucindezela abantu bawo, ingakho kusemqoka ukuthi inkantolo zomhlaba zibe khona. Inkantolo yomhlaba ibaluleke kakhulu ngoba izoba mlamuli yonke imisimo seyenzeka noma kuliphilizwe.
Inhlanganiso elwela ukuhlonitshwa kwezomthetho ezansi yezwekazi leAfrika, eSouthern Africa Litigation Center, layo incoma iSouth Africa ngokupha isibonelo esihle kakhulu sokuthi uhulumende labo kufanele bahloniphe imithetho. Emhlanganweni weSADC osanda kuqhutshwa kwele Tanzania, uMongameli Ramaphosa wazise ezinye inkokheli ukuthi ele South Africa seliphuma kwisivumelwano seSADC Tribunal Protocol. Lesi sivumelwano esadiliza umthethwandaba weSADC Tribunal silotshelwane ngamazwe eSADC ngo-2014 phansi kwenkuthazo yowayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe. Lokho kwakungemva kokuthi lumthethwandaba ulaye ukuthi abalimi abathathelwa amapulazi eZimbabwe kufanele babuyele emapulazini abo njalo bangaphazanyiswa muntu. Kodwa-ke umthethwandaba wakwele South Africa walaya ukuthi ele South Africa lephula umthetho ngokungena kulesi sivumelwano. Esinye isizalwane seZimbabwe uMnumzana Cosmas Ncube uthi iZimbabwe ngelinye lamazwe adinga kakhulu umthethwandaba weSADC Tribunal.
Amakhodi aseZimbabwe aya influensa awazimelanga, awekho independent. Siyakubona nsuku zonke ugwejo kwabantu kwenziwani, kuthathela umhlaba, awukho la ongakhala khona. So lokho kwenziwe ngu-South Africa kuRamaphosa eTanzania yikho kufanele amazwe wonke eSADC akwenze.
Umholi wenhlanganiso yezamasiko ebutho lenqama uMnumzana Abita Malinga uthi bafisa ukubona umthethwandaba weSADC Tribunal uqala kusebenza futhi.
Esindileyo ukuthi mhlawumbe sizobona namanye amazwe aseSADC ekulandela lokho nawo ehoxa ukuze inkantolo liyana ihlonipheke, ukuze izalwane zala eSADC kakhulu amazwe eNingizimu Afrika ukuze zibe nethemba lokuthi nanxa kungehluleka ukuthi zikwazi ukuphanyeka udaba ey'nkantolo zabo kodwa kusekhona inkantolo la ezingabhenela khona.
Le yinto egcizelelwa umkhokheli wenhlanganiso elwela intuthuko kaZulu eVeso uMnumzana Jonathan Mbeze.
Ngifisa nje wonke amazwe ase eSADC ephuma kule nto and then from there the countries they can come with new things ezibonisayo ukuthi hayi for sure bafuna ukusebenzela umphakathi wakithi.
AbeZimbabwe laba bathi sebelindele yona njalo iSouth Africa ukuthi kube yiyo eqala ukukhuthaza ukuvuselelwa kwalo umthethwandaba. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Mhlapo.
Namhla eVirginia khonapha eMelika kulombuthano wokukhumbula ukuthunjwa kwabantu kwele Angola ngamaPutukezi ebaletha ngapha eMelika ngomkhumbi njengezigqili kodwa bahluthuna ngabamhlophe olwandle. Umkhumbi owawuthwele abantu laba bona banakanelwa ukuthi babe ngamashumi amabili wafika eChesapeake Bay kwamiswa ePoint Comfort ngomnyaka ka-1619. Lwaso luqalileke uhlelo lokugqilaza abensundu njalo lwaqhubeka okweminyaka engamakhulu amane 400 years. UGibbs Dube weStudio 7 ukhona le eVirginia kulumbuthano. Ngiyakwamukela kuhlelo Gibbs.
Ye, Ntuka kunjani?
Hayi, siyaphila. Kunjani khona ngapho eVirginia? Ungachasisela abalaleli ukuthi uhamba njani kahle kahle?
Ye, okwamanje-ke ngise Norfolk State University khonapha eVirginia. Lapho kulomhlangano khona Ntunga omkhulu okhangela-ke ukuthi kambe ngesikhathi abantu besenziwa izigqili kwahamba njani. So sibonileke lapha-ke kulabantu abaningi kade besemhlanganweni lo oqoqwe i-Voice of America kanye Norfolk State University. Kulabantu nje akade bebiziwe abathize. So abantu laba-ke bebekhuluma ngokuthi kambe khonoku-ke ukugqilaza abantu kwenzelana abantu beMelika. So ke kukhanya ngazana abaningi bavumelene ukuthi hayi umnotho welizwe leMelika wathuthukiswa ngabantu ababegqilazwa ababevela kuzwekazi leAfrika. Wasukhanya njalo abantu bevumelana lapho ukuthi hayi kumele phela kulungiswe okunye kwezethu abantu ababa isigqili babe ngabantu abangani bayathola lokhu lalokhuya. Bakhangele kakhulu kwezemfundo ukuthi abantwana besikolo nxa benganikwa imali yokuthi bezithuthukise khonapha esikolo bafunde baye phambili kunganceda kakhulu. Wasekukhangelwa labantu nje ukuthi okwamanje kambe vele sokume njani nxa sikhangele ezobandlululo. Kukhanya ngazani bathi ngazani kuyamemetheka kakhulu ukubandlululwa kwabantu abamnyama. Njalo ke kukhanya ngazani akusoze kunqatshelwe ngikhathesi kuzothatha isikhathi eside ukuze kulungiswe. So ke singathi ke Ntunga sibili abantu bayakhuluma njalo kukhanya abantu inhliziyo zabo lokho zibuhlungu ngokuthi abantu bayezwa isigqili njalo kuqhubekela phambili kungazani abantu abamnyama bayachothozwa sibili ngabantu abamhlophe ikakhulu laba bebandla elibusayo khonapho kwelemelika. So bathi hayi kumele kulungiswe konke lokho.
Siyazi Dube sesike sezwa ikakhulu abadinga ukuba ngumongameli abadinga ukuncintisa bemele ibandla lamademokrats kukhetho lukamongameli ngomnyaka ozayo. Abanye babo sebekhulume ngodaba lwama-reparations, udaba lokuthi izizukulwana zabantu abamnyama laba abagcilazwayo kumele zihlawulwe imali. Yebo ukhulumile ukuthi bakhona bathi kumele benzelwe lokhu lalokhuya. Bebekhona yini abakhuluma ngodaba lwemali?
Ye, bakhona sibila ukukhuluma ngemali ukuthi nxa abantwana laba kumbe abantu ubona ngokwabo senganikwa nje ama-loans ukuthi umuntu azithuthukise. Kukhangelwe lokuthi kambe okhokho babo babelapha babebangaki njalo basebenza kanganani. Bathi khonoko kuthiwa yi-accumulated labor ukuthi ke usebenza kwabo lokuyana nxa kungafakwa nje uwewe ufakwe nje isindo sangkhona kungani kuningi kakhulu. Yikho okwenza ukuthi imelika ithuthuke. Ngakho-ke kumele kudinga imali yokuthi abantu bazuze lezindlu njengoba kukhanya ngazani abantu abamnyama abaningi abatholi izindlu. Kuzobuya-ke amabhizimusi nawukuthi banganikwa imali bazithuthukise bona ngokwabo. So-ke bekukuphasisa kakhulu khonokho. Kukhulunywa kakhulu ngo-Groom Gloria Brown Marshall, uprofessor we-constitutional law e-John Jay College. Bekhuluma sibili sithi ngaphandle kwalokho kumele phela abantu laba labo bevume ukuthi ye bagqilaza abanye ngendlela engayisiyo. Njalo nxa ukuthi bangavuma khonokho sokumele ukuthi kuqhutshekelwe phambili-ke kuthiwa senzeni nxa sokuthi. Kodwa-ke
abaaa siyabonga tuba sitshiye khonapho isikhathi sizaxoxa lawe kumzuzu ezayo. Siyabonga,
sibonga kakhulu Ntunga.
Gibbs Dube use-Norfolk University eVirginia khonapha eMelika. Ibandla le-MDC lithi ukuthunjwa lokutshaywa kwamalunga alo kanye labalwela amalungelo oluntu okuqhubekayo elizweni kuveza sobala ukuthi umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa mubi kakhulu ukwedlula ukamnumzana Robert Mugabe. Sechume ilunga lezanu PF umnumzana Belief Gawule kanye lelunga le-MDC umnumzana Edwin Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Kuyadanisa okwenzakalayo ukuthi sesibuyela embusweni kaSmith lapho abantu ababethunjwa khona ebusuku bayetshaywa bayebulawa. Sesithenjisiwe thina ukuthi sekule Second Republic izinto zizatshintsha. Umbuso kaMgabe esasiwubona ohluku usuphelile. Kodwa-ke sesinanzelela ukuthi sokuwesi kulalokho kwakusenzakala ngesikhathi sikamgabe. Asisakwazi ukuthi kambe sokudingakala ukuthi abantu bathini. Ngapho kuyabe kuphoziswa ngapho kulunywa, ngapho kuphoziswa ngapho kulunywa. Abantu amalunga ethu athunjiwe kuviki ephelileyo lakwena leyiviki batshaya batholakala bejikele egangeni emangcwabeni. Kuyinto embi kakhulu yena leyo. Kodwa-ke uhulumende uthule kasikezwa ekusola khona lokho. Asikezwa ukuthi lokuphenyo olwenzakalayo asikezwa ukuthi kulabantu asebebotshiwe. Kuyakhanya kusobala ukuthi into le yenziwa nguye uhulumende ozibiza ngokuthi yi-Second Republic.
Baba Gawule, yiyo yini i-new dispensation eligwaba ngayo le lapho esibona khona abantu bethunjwa ngabantu abahlomileyo bebahlukuluza bebachaya kakubi.
Angikwazi ukuthi kule nto ezindala esezenzakele, anginalwazi. Ngiseza kudingisisa ngikuthole khonokho nxa kukule nto ezindala ezenzakalayo engikubonayo ukuthi kade ngisibeta amapolisa abesenza umsebenzi wawo elandela lokho umthetho owetulwezamakoti ukuthi abantu bengatshengiseli. Nxa kade kulo muntu ophikisana nalokho amapolisa ebesehlisa umthetho belandela umthetho oyiwo umthetho osuwulandela oyiwubusa ilizwe ukuthi umthetho wamakoti manje sikhuluma nge-rule of law usuku zonke iparti yabobabazala iphathi yamaloya yabondlovu ukuthi nxa sikhuluma nge-rule of law enale ukuthi amakoti nxa esethe adicide ukuthi ayenzisa inqubo ukuthi hhayi lapha kube nje kumele isimo zonke silandele ukuthi kulabantu abathunjwayo hhayi ina kimi kungani yinganekwane nje efana lokuthi abantu bekhulume ukuthi kwakukhona ngudalo ntenetsha bethekana. Angithandi ukukholwa ukuthi kule nto ezinjalo, angazi kumbe kube kungikhuthile kodwa ngithandi ukuthi ngithi mina hayi into enjalo kayikho angahlangani layo.
Baba Ndlovu uyamuzwa ubaba uGawulutho ninganekwane kuye lokho.
Umsekeli kasedolobho wakobulawayo ukhansela uTinashe Kambarami waba ngokuqala ukuthunjwa wathaka wagelwa inwele kuphumile lakumidiya bethu kusethi unobhala weprovinsi yakobulawayo owenta uRafael Pasha Sibanda bamthole ngekho bathumba ubaba wakhe bayamchaya kulo jaha uthiwa ngumasiza Ndlovu weCountry Park uthunjiwe wathaya uphumile lakumavidiyo lapha elihlwe livalekile bethu tempo phuma phela indaba kulababili ke abathunjiweyo bayachaywa sikhuluma kunje nje basempilo esibhedlela ilunga lephalamende ke ubaba uCharles Moyo usifonele emini endabo ke empilo hospital ke bevalelwe abachayiweyo asonganekwane into eliqiniso into eyenzakalayo into engenani lokuthengisela bokufuna ukwenziwa libandla lethu ngoba kasi sakwenzanga laba bantu bathunjwa ebusuku belele ezindlini zabo balandwa ngabantu abaphele imbhobho babathumbe babathaye bahambe bebathiye egangeni. Asonganekwane into eliqiniso into eyenzakalayo naleyo esifisa ukuthi uhulumende lo ayicubungule abakwenzayo bona labo babothwe. Kuyamangalisa kadanisa abantu bakhuluma ngama-sanctions ukuthi bafana ama-sanctions aphume. Ama-sanctions alethwa izinto ezinjengazona lezo zokuthunjwa kwabantu bethaya bengewonanga lutho. I-sanction iphuma ukuthi usutshintshile ukwenza kwakho sokule rule of law yini elizweni kodwa-ke ngaphana sifuna ukubuyela u-Commonwealth, sifuna ama-sanctions akhitshwe, sifuna ama-investors abuya. Akula investor engabuya elizweni elilodlame elinje okungela mthetho khona ukuthi abantu bathunjwa bengela cala bahambe betshaywa bathiwe egangeni. Kubi kakhulu lokho okwenziwa libandla lezanu-PF.
Uyamuzwa uNdlovu baba Gawule uyabalisa abantu abathunjiweyo balinyazwa eHarare sikhuluma nje esibhedlela kulo Gonyethe uMahlekisa othunjiweyo izolo laye wathaywa ngabantu abahlomileyo ayisiyonganekwane kuyenzakala okuyizinto lokho.
Ye kodwa ke mtungameli wena ukhuluma ukhatshana ukona ngapho okunye kweze izinto lezi ezenzakala edizani lapho kumele sikhulume siqinise ukuthi labalaleli labo bazi sazi ukuthi yini okwenzakalayo futhi mina angifuni ukukhuluma into engayaziyo kodwa ngiyakuzwa liyangibikela ukuthi kwenzakale lokhu nalokhu nalokhu kodwa ukuthi abantu abakwenzayo bona abantu behamba bethumba abantu bonabo nesikhathini esebusuku ukuthi ngabantu abathumba abantu laba abantu abanamacala phela abantu nxa belandwa kwesikhathi abantu abadala amacala kwezinye indawo abanye babe sekuyalosayelwa ukuthi bahlomile ngenxa bethu silandwa kakhulu ukuthi emthethweni kodwa nxa kungekho kunjalo abantu bemele bemangala phela nxa kuyinto yokuthi waphonga ukuthathwa nje kuphela bahambe bemangala emapoliseni kuvulwe ama-dockets kubonakale ukuthi nxa ukuthi kuyafihlwa kuvumbuluka izinto zonke zenezo ezimbi ezabe zisenzakala ngoba kwesinye isikhathi ekuqinisela ngabantu baphonga usola uhulumende kube kade ngabanye abantu abazizwelayo bezenzela izinto zabo zokuganga.
Umnumzana Belief Gawule ngowebandla lezanu-PF obexoxa endawonye lelunga le-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa umnumzana Edwin Ndlovu. Ukuzigqiba ke ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Umqoqo wenhlelo ze-MDC umnumzana Amos Chibaya ubotshiwe namuhla eseteswa icala lokwehluleka ukumisa ukutshengisela okwakuqoqwe libandla lakhe eHarare ngeviki edlule. Abenhlanganiso ezilwe lamalungelo basola ukuhlukuluzwa kwabantu abagoqela uMahlekisa uGonyethe ngokwanele olivalelisayo untungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.